uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubeka ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19? Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabedlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Banengi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela umkhuhlane lo. Ubona ngezempilakahle unkosikazi Sipho Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Ngabe kuma quarantine centers, I think umuntu omeke ku quarantine kumele aziphathe angani umuntu opositive loba enegative, asithi ukuthi babe positive kodwa kumele baziphathe angani ba positive. Bonke bagqoke ama-mask, loba yiqhiye nxa engelamask, ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo, lakuthimukayo, lakuphuma nxa ekhuluma, akugcine kube ngokwakhe njalo angathathi futhi okomunye, bangaxhawulani, bangahagani, bangahlalelani eduze, bagcine i-2 meters, hayi i-1 meter leyi echiwoyo, because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho-ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni kuze likuvimbe lokhu ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo khanya uyahlupha sibini.
Kumele kube ne-jailing net kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa angathi mina ngijahile ngiyakubambisa lapha ngedluli, because awumdlulisanga kuphela, usudlulise impilo zabantu abaningi, which is very unfair and akuqondanga ngoba ukubulala isizwe. Njalo futhi okunye i-advise ethiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources, we need to tailor i-advise yabantu beZimbabwe ukuthi isuit ama-resources instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer, asikhulume nge-sawudo le-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi ngesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla ecubha laphana ahahaze langesawudo, uyazi ukuthi i-corona liyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni, igeziseke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula, iyabulawa nje yi-sunlight, iyabulawa yisawudo, iyabulawa lilemoni. So nxa bengasebenzisa zonezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando us usuke omunye wenza ukuthi kukhule, bangasebenzisa isawudo, basebenzisa ilemoni, basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu alelemoni ntambama lokunatha amanzi akhudumalayo throughout the day, bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemoni lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu lokuthi iphinde kubulale okusemphinjeni lokusemakhaleni. So kuyasebenza kakhulu lokhuya.
Kodwa abantu abane-BP vele isawudo lingabakhathaza?
Hayi, awuligini isawudo uyakhathaza, nasithi ukukhathaza umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni ahlaliswe kwesikhatshana akhafule abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngamanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Sipho Sithole yingcwethi kwezempilakahle usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Banengi ababaleka endaweni lezi besasaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.